kutshengisela ukuthi kukhona okungamanga kahle. Ngombono wami ukusela lapho sibona ukwenzakala emabhenki njalo okwenzakala e-TPZ, kungabe kuyinto eyenzakale phakathi kungumuntu osebenza phakathi onguye obiza abangani bakhe, sazi umumo wezimali ukuthi zihamba njani, zigcinakala ngaphi, zisuke lapho zibe nga. Ngoba i-customer nje umuntu ozingenelayo angeke abekwazi ukuthi zima njani nokuthi i-security ebhenkini enjani. Yasebenzisela ukuthi umuntu osebenza phakathi ongabe yizeka abantu abavela phandle ukuzekwenza lokho. Kodwa-ke kutshengisela nje ngokubanzi uhlupho olukhona, lodubo olukhona, nendlala ekhona elizweni. Kuqala ukugebenga lokhu bekusenzakala kungabantu abavela phandle, kungekho waphakathi, ngoba waphakathi ebesebenza kahle ehola imali emini elisayo ukuthi aphile le muli yakhe. Obaphandle bangasebenziyo wadubeka bezozama ubugebenga lokho. Kodwa kathesi ubugebenga sekusuka phakathi, wena lo oqhathiweyo wakhona onguye kumele avikele imali kaZulu ayigcine ebhanga. So kuyatshengisela ukuthi umuntu uthi yena hatshi imali engikholayo kangiyiphilisi, nxa ngisengingasayenzanga ukugwelegwele lobo kangiphili, kungangcono-ke ngi-risk umsebenzi wami ngenza ukugelegele lobo ukuze ngenelise ukuphila le muli. So kutshengisela-ke ngobubanzi ukuthi hhayi kulodubo olukhona elizweni, umuntu osebenzayo longasebenziyo sokufanana, wazi usebenzi uhola imali engathengi lutho engasebenziyo. Yikho abantu sebesenza-ke ukugebenga-ke lobusela lobo esibubonayo.
Umongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula uke wamemezela lokhu esingathi i-amnesty ngesiNgisi, esithi bonke abalezibhamu ezingaphandle komthetho kumbe ezisetshenziswa nje ukuganga kabazelazo bazizitshiya emapholiseni, ngokunjalo kabasoze babotshwe. Singathi lusebenzile yini lolo hlelo nxa sikhangele izehlakalo ezinje?
Lolu hlelo ayelizweni leZimbabwe elingelamnotho okhangelelwe nguZulu lalusebenzi, ngoba phela ukuba lo mbhobho lo ugebenga umuntu kuyabe kumsiza kunokuthi awuhambise lowo mbhobho aqhubeke ehlupheka. Yikho izigebenga zizabona kungcono ukugcina lowo mbhobho ziqhubeke zisenziwa ugebenga, ngoba zingawuhambisa emazweni-ke athuthukileyo. Kungathakula amnesty letani imbhobho leyo, babe ngabantu abalomnotho ophilayo ukuthi bakwanise ukuthi bazisebenze kumbe basebenze bathole imali baziphilise ngaphandle kokugebenga lokho. Manje-ke eZimbabwe-ke angiboni ukuncedisa afuna mbe ngawo uhulumende ufake imali wathi hhayi ungalethi isibhamu sakho uzathola okungaka, funa abantu bangahambisa leyo mbhobho ngoba abantu ludubo kuphela olubahluphayo lwenza bagcine leyo mbhobho. Yikho nanela nxa sikhuluma ngokuthi abantu abayibhalisa amagama bavote, abantu bayabuza ukuthi ngingahamba lami ngerejista ngizatholani. Abantu bakhangela-ke kuyesiswini okubaphathisayo ngoba kule ndlala kulo hlupho elizweni. Yikho hhayi angiboni ukuthi uhlelo lolu lukaMnangagwa lokuthi abantu balethe imbhobho luzasebenza ngoba abantu bevele behluphekela nje.